Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7, ngolesibili mhlaka 21 lwezi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
siphume court lapha esikudinga e court ukuthi bebone okukhona bebone sibili iqiniso likhona ukuthi abakhokheli TPC ngobani uthaba ngasimazi
umahluli we high court udlulisele phambili inyathelo lokwethula isinqumo edabeni lapho abe-CCC bathi umnumzana Sengizo Chabangu abamazi izelwe i-18 months ngengavula amakansila weHarare namhlanje akhethe umnumzana Lovejoy Chitengu ukuba ngumeya wedolobho leli kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umahluli womthetho ndaba waphezulu owe High Court owe Harare uJustice Tawanda Chitapi udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho ibandla le-CCC elithi umnumzana Sengizo Chabangu wazifaka ukuba ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli okungekho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Okuphume emthethwandaba namhlanje kuveze ukuba kulezi sisekelo zokuqondiswa kwaleli bandla ezimbili esinye esilethwe nguChabangu lesilethwe ngabe-CCC ngemva kokuzwa amagqwetha awe-CCC lakaChabangu besipha ubufakazi kudaba lapho abe-CCC bethi kabamazi uChabangu kulapho athethe inyathela lokuthi usakakhangelisise konke lokhu andubana ethule isinqumo. Ekhuluma emthethwandaba we-High Court, elinye igqwetha elimela i-CCC umnumzana Agency Gumbo utshele intatheli zindaba ukuba njengebandla bafunga bemba phansi ukuba ngabamazi uChabangu.
Siphume court lapha esikudinga ecourt ukuthi bebone okukhona bebone sibili iqiniso elikhona ukuthi abakhokheli TPC ngobani uChabangu asimazi.
Uqhubeke sithi kusobala ukuba uChabangu uzama ukukhokhela ibandla angelani lalo ngoba wehlulekile ukuchasisa phambi kwedale ukuba wakhethwa ngubani loba ngaphi.
Sithi uChabangu lapha azama ukuwenza ukuthi futhi uthi athathe intando yabantu abayitshengisa ngama-elections athi asebenze leZANU-PF bemunikele ukuthi ephume enguye onguleader we-CCC.
Kodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthe balethemba ukuba idale liza kupha isinqumo esizabathabisa.
Namhla kade sisenkantolo, inkantolo ebisaziwa ukuthi izakhuluma ngendaba ye-CCC abazithi bayi-CCC loChabangu. Besithi bona uChabangu kayiso member ye-CCC njalo besithi kayiso secretary general. I-CCC le sesibona ekhulunywe namhlanje yiyo ezithi ngu-CCC. Isile i-document esithi i-constitution ele-3 pages. I-3 pages yangkhona ithi ukuthi kulelanga lapho kuzasayinwa khona ukuthi i-CCC isiyikhona okweyikho khona and kusayinwe ngu-Nelson Chamisa. Leyo kasiyazi.
UJustice Tawanda Chitapi uthe uza kutsho isinqumo sakhe kudaba lolu ngemva kokuhlolisisa akuzwe kusethulwa ngamacele omabili emthethwandaba namhlanje. Kodwa akavezanga ukuba linhlolisiso uzayenza okwesikhathi esingakanani njalo akatshongo ilanga lapho azakwethula lesi sinqumo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, Ngimlondolozi Ndlovu.
Amakansila awe Harare namhlanje akhethe umnumzana Love George Tengu uba ngumeya wedolobho leli, kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe. Ukhethwa kwababili laba kuza ngemva kokuxotshiswa ezikhundleni lezo kukamnumzana Ian Magone lo msekeli wakhe unkosikazi Khudzai Kadzombe, ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla eliphikisayo ele-CCC. Umnumzana Sengezo Chabangu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli izindaba osengumeya omutsha weHarare uChitengu utshele intatheli izindaba ukuba kuyadanisa ukuba idolobho leli lizaqhubeka likhetha usodolobho ngenxa yokuxotshwa kwabantu esithi ulethemba ukuba idale lizaphendukisa uMakone.
To express both my sadness and also relief that this chamber is taken a most unusual step.
Ufuna ukuba ngithi ngidane kakhulu ngoba abantu ababili abakhitshwayo laba bomelelewe lesikhundla lezi ukhansila uMakone noKatsombe basebenza nzima okwesikhathana bengakaxotshwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dapiwa Gumbo osebenza lenhlanganiso ye-African Leaders Network uthi lokhu okwenzakala edolobheni leHarare kulakho ukuphazamisa indlela idolobho leli elenza ngayo umsebenzi.
Ama records lawa aya affect us sibili indaba ze service delivery because nxa sina sikhangela indaba ye government governance is all about consistency and continuity. Manje nxa lokho kutshintshwa sokuthi ukuthi kulama structural changes abenzakala lama systems within ama city councils lama council la khona azatshintsha because i leadership quality lama leadership styles achiyene vele as individuals we know ukuthi izinto lezi chiyene and politically lokhu kutshengisa ukuthi ngikhona iZimbabwe sisakhashana kakhulu lokuthi sibe lento econsolidated.
UMakone nonkosikazi Kadzombe ngabanye babantu abaxotshiswa ezikhundleni abakizo ngemva kokuvotela ukuba ngamakhansila nguZulu ukukhetho lukaNcwabakazi nguChabangu. Okwamanje kulamalunga angamashumi amane lambili 42 awePhalamende asewaxotshisile edaleni National Assembly lele Senate ukuthi amakhansila asewaxotshisile asengamashumi phose ayisikhombisa 69 elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ukhansila kaWard 8 kobulawayo olilunga lebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu namhlanje ukhethwe ukuba ngumsekeli kameya walelo dolobho. Umeya ngumnumzana David Coulthard. UNdlovu ungena esikhundleni esitshiwe umnumzana Donaldson Mabutho, yena-ke oxotshiswe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengizo Chabangu. UNdlovu utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi uzasebenza gadalala.
Sokukhangelelwa ukuthi kwenzakale akuyiwa ku-honeymoon kodwa sekumele kusetshenzwe ngoba izakhamizi zakobulawayo zifuna i-service delivery. Okokuqala, kulohlupho lwamanzi kumele ngincedisane losodolobhu uDavid Coulthard labanye ama-councillors sibone ukuthi siyaletha amanzi ezindlini zezakhamizi zakobulawayo. Kumele sibone ukuthi i-service delivery emgwaqo yalungiswa, isiwa yalungiswa, sibone njalo lama-bylaws ukuthi siyalungiswa sitshintshe siyahambelane lo mumo wakathesi, senze lo oversight ku-management ye-council. Yikho khangelelwe izakhamizi ukuthi sikwenze, kodwa sikwenza phela konke khona lokhu-ke sixhaswe izakhamizi okumele zibhadale lazo ama-rates nxa inyanga iphela. Ngoba izakhamizi zinelungelo ukuthi zithole ama-services abhadalelweyo. Yikho-ke siyaqongosela, siyacela izakhamizi ukuthi lazo azincedisane le-council ngokubhadala ama-rates nxa inyanga iphela. Kungasiphathisa kakhulu.
Izakhamizi councillor zikhala ngokuthi liyazibulala ngemithelo njenge-council ikakhulu umthelo wamanzi. Ungathini ngalokho?
Udaba lwamanzi kwesinye isikhathi luyabalungazisiseki kuhle ngoba i-councili nyanga ngenyanga ipha indlu inye ngayinye i-5,000 liters zamanzi mahhala bese bebhadala-ke kusukela khonapho ku-5,001. Okwakuthi hluphe esikhathini esiningi yikuthi kusetshenziswa ama-estimate. Nxa kusetshenziswa-ke ama-estimate yabe kufisa ukuthi council iyacabangela ukuthi kuyani inyanga wabhadala imali engaka lali nyanga kuzame libhadale imali engaka. Uyabe sekudingakala-ke ukuthi sikhuthaze izakhamizi ukuthi yenze ama-meter readings inyanga ngenyanga zihambise ukuthi zibhadalise imali yamanzi eziwasebenzisileyo.
Indlu ngayinye ile mitha yamanzi yini njengoba usithi izakhamizi kumele zihambise kumasipala ukuthi ekupheleni kwenyanga iyabe sithini leyo mitha?
Yebo, indlu ngayinye elayo imitha, kodwa-ke kwesinye isikhathi iyabe yafa kwezinye indawo. Okuqakathekile ukuthi imitha ingafa kuthengwe inye isipala ukwenzela ukuthi kusetshenziswe amanzi, kubhadalwe amanzi umuntu awasebenzisileyo, ngoba ma imithisile kuzayenziwa ama-estimate kokuphela. Lanxa uqeda inyanga ongasebenzisanga amanzi, i-estimate izabuye ifithi usebenzisile, ngoba kazange kube kuphume kutatshe ukuthi wena amanzi awasebenzisanga leyo nyanga ngoba kungela mitharidini.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo omutsha, ubexoxa-ke lapho lo ntungameli Nkomo owe-Studio 7. Zisele zikhuza umhlolo izakhamizi ze-West Nicholson emathebeleland South ngolesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe 18 months ngengavula zamazinyo ekamelweni yamluma yabaleka laye. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 enilitse ukuxhumana lonina walingani unkosazana Petronella Moyo esibhedlela seGwanda lamhlanje lapha alaliswe khona lo mntanakhe lapho asilandisele khona okubedleleyo njengemuli.
Manje sendlini ngikorobha umntana seminyanga u-13 namphakathi u-13 then indangangena eminyango esithenjeni indangangena umntwana eqala ukukhala ngathi ngiyathalaza ngabona umntwana indangangenanisane yamdonsa ngathi ngayigijimisa yaze yamchiya yayibaleka indawo yamluma isilonda sakhona sidikho vele seligoda ngoba ivrandi lami liphezulu so othi yona ukweqakwa isiyale phansi da ngangicandi benza ngithola sefile umntana.
Lanxa abanekekela inyamazana zenhle abe-National Parks and Wildlife Management beya-ke bezidubule akubi le nguquko ebakhona kulokho kufuthelana osekukhona phakathi kwezinyamazana zenhle labantu elizweni jikelele. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Abe-Israyeli labeqembu lebutho eleHamas abalwisanayo namhlanje babikwa beveze uba singaba khona isivumelwano sokuthi kukhululwe abathunjwayo yiHamas kanye lalabo abagcinwe ele-Israyeli abesiPalestina emangweni weGaza. Inhloko kahulumende yakwele-Israyeli umnumzana Benjamin Netanyahu ubikwa etshele intatha lezindaba ukubana lesi sivumelwano sisalolongwa njalo amalungiselelo okulotshwa kwaso asekuzinga laphezulu. Ngakho-ke balethemba lokwethulwa kwesaziso salesi sivumelwane. Umqondisi wenhlanganiso ye-Palestinian Prisoners Affairs Authority umnumzana Kodora Ferres uthe yena isivumelwano lesi sigoqela ukukhululwa kwabantwana abangamakhulu amathathu lengxenye 350 labesifazane abedlula amashumi athobaminembili 82 abesiPalestina abaphansi kwele Israel. Isibhedlela esikhulu eseGwanda sesibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwabodokotela labongi iningi labo asebechiye umsebenzi eZimbabwe besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ukusilela kwezindlu zokuhlala kulesi sibhedlela lakho kubikwa kungokunye ukuxotsha odokotela. U-Albert Ncube uphenduka enkundleni esipha lolu daba.
Lanxa isibhedlela seGwanda Provincial Hospital kumele sibe labodokotela abalithumi lasikhombisa 17 okwamanje kulabayisithupha kuphela. Lokho kuvele namhla ngesikhathi umphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni unkosikazi Evelyn Ndlovu esethekelela lesi sibhedlela ukuze ebone ukuthi sisebenza njani. Udokotela Shadre Gororo okhulume emele umqondisi wesibhedlela lesi uthi lanxa sekule ngcwethi zabo udokotela eGwanda Provincial Hospital kuningi okusilelayo.
It's real, particularly the issue of accommodation to our staff. I think we've made it home to our staff quarters.
Udubo lokusilela kwezindlu lapha kuliqiniso. Ngithemba lizibonele libhoda lapha ukuthi izindlu asinazo zilutshwana nxa siqathanisa lezisebenzi esilazo lapha. Lesi ngesinye sezizathu esidala ukuthi singatholi inani labodokotela esibafunayo. Okwamanje silabodokotela abayisithupha kuphela lanxa kumele sibe labalitshumi lasikhombisa. Kungenxa yodubo lwezindlu silakho ukuthi silethe ingcwethi zabodokotela, kodwa udubo yikuthi akula lapho abangahlala khona.
Ugororo uthi ngaphandle kokusilela kwabodokotela abongi laba beneli ngoba iningi seliphume elizweni ngobuningi lisiyadinga amadlelo aluhlaza emazweni aphetsheya afana neBrithani leMelika.
We have a significant attrition now of nurses that are leaving, a lot of nurses that are retiring.
Abongi abanengi sebesukile kulele kuthi abanye ngabachiya umsebenzi, kungakho silodubo lokusilela kwabongi kanye labongi ababelethisayo. Nxa sikhangela abantu okumele sibancedise, kungakho kuyadingeka ukuthi kudingwe abanye.
Ngemva kokuzwa lokuzibonela umumo lapha, umphathi ntambo obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni unkosikazi Evelyn Ndlovu uthe kuyadanisa ukuthi isibhedlela lesi sibhekane le ngxaki zonke lezi ezigoqela ukusilela kwemitshini yokusebenzisa lanxa igwanda ehlezi phezu kwenotho yegolide elenjwa ngamankampani amaningi.
We are going to conscientize our population and our business community on giving back to the community.
Sisuka lapha sizafundisa uZulu kanye labo somabhizimusi ngokuqakatheka kokupha. Kuqakathekile ukuthi sibe kwazi njengezizwalwane zakuleli ukuze sigcwalise inkulumo kamongameli ethi ilizwe lakhe ngabanikazi balo. Yiloba yini edingakalayo ezibhedlela kasihlanganye njengezizwalwane zakuleli, njengabalimi, njengezibambodi ukuze sibambisane lohulumeni kulokho okudingakalayo, kungaba yimtshina kumbe izindlu.
Ngimele umsakazi weStudio 7. Ngisegwanda ngu-Albert Ncube.
Amavinkili amancane akoBulawayo aqhubeka esanda enzikini yedolobho kubangelwa ngabanikazi bezitolo asebe yabela abanini bamavinkili indawo lezi ezincane zokuthengisela esezihlukaniswe imiduli yamaplanka bebahlawulisa imithelo ukuze labo bancedakale ukwehlisa ezabo indleko ngenyanga. Lokhu kubikwaso kudale ukuwa kwezitolo ezinkulu esezithola abathengi abalutshwane ngenxa yentengo zabo abathi ziphezulu. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abanikazi bezakhiwo eziningi koBulawayo sebelomkhuba wokwehlukanisa lezi zakhiwo ukuze zifinyelelwe ngosomabhizimusi abancane. Osomabhizimusi laba bathengisa loba yiphi impahla ungayidinga ezitolo ezinkulu ezigoqela ukudla, impahla yokugqoka lokunye. Umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uMnumzana Effort Ncube, uthi abantu kumele besebenzisane amabhizimusi amakhulu lezitolo ezincane ukuze kungabi lokulahleka kwemisebenzi.
Isimo somnotho asimanga kahle. Amabhizinisi amakhulu ayehluleka ukuthi asebenze elizweni ngenxa yokuswelakala kwemali yangaphandle lokuswelakala kwesimo esifaneleyo sokuthi basebenze. Nxa kuvalwa amabhizinisi amakhulu kuhamba imisebenzi, abantu balahlekelwa imisebenzi, kutsho khona ukuthi kuzakhwela inani labantu abangasebenziyo elizweni. Kuyanceda ukuba lezitolo ezincane, kodwa lezo zitolo ezincane kumele zihambe lezitolo ezinkulu ukuze abantu abangasebenziyo babe lamabhizinisi abo. Kodwa lokho esikubonayo ukuthi abantu baphelelwa imisebenzi.
Unkosikazi Nomathemba Mathuthu othengisela kwesinye isakhiwo esahlukaniswayo saba ngokungamavinkili akuncane uthi intengo zabo ziphansi yikho iningi selithenga kibo.
Ngomumo okhona eZimbabwe wonke umuntu sebona kungcono ukuthengisa. Ngokunjalo sibona kungcono ukuthi nxa ulendawo ezivulwayo kulama space singene sizame ukuphila ngoba phandle kunzima ukusebenza ubaleka njalo lentengo zethu ziyabe ziphansi sesiqhathanisa lalezi ezikhona kuma supermarket amakhulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho ongumqeqeqeshi ekolitshini eNust uthi ukwanda kwamavinkili amancane kulimaza izitolo ezinkulu esezisehluleka ukusebenza ngendlela engazilethela inzuzo.
Inkinga yalokho yikubana kulimaza amavinkili amakhulu ayiwaqhatshe abantu abaningi. Njalo siyananzelela ukubana kwezinye indawo lalaba esithi ngama-suppliers sebevele baqonde kumavinkili amancane ngoba labo belanda yona liyana i-US dollar esikhona ku-informal sector. Kuyona la mavinkili amancane siwabonayo ehluma-hluma indawo yonke. Phose idolobho lonke nje jikelele sokuhlephuhlephunwa izindawo kubhaxiswa zona lezi izitolo.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo, uthi usebona kungcono ukuthenga emikotweni ngendlela yesiphatho abasitholayo.
Thina sesithenga emikotweni. Okwenza sithenga emikotweni ukuthi amashopu amakhulu lawo anjengabo Pick n Pay kwesisikhathi uthola izinto ezizingekho njalo lama-price abo ephezulu. Okunye futhi okusikhathazayo ngamashopu la amakhulu ukuthi nxa sisiyathenga hayi siphatheka kabi la ama-till operators le indaba ye-change. So emkotweni se-best option ngoba bale customer care service yabo enhle bakuphatha kahle la uzizwe nje ukuthi uzothenga.
Emavikini adlulileyo izitolo ezinkulu ezinjenge-OK Zimbabwe, i-TM Pick n Pay lezinye ziphume egcekeni zikhalaza ngokusabalala kwamavinkili lawa athengisela emikotweni kanye labathengisela endleleni. Abezitolo lezi bathi bona bathengisa ngedola leZimbabwe kodwa laba abanye bathengisa ngelemelika bengela abalawulayo. Phezu kwakho konke, amakhampani lawa athi abhadala imali eziningi ezigoqela ezamalayisensi kanye lemithelo kahulumende engabhadalwa ngabanye. Umgoqo omkhulu usekusetshenzisweni kwemali yakwamanye amazwe ezitolo ezingekho emthethweni kumbe ukusebenzisa intengo yemali yomkambo omnyama, kukanti izitolo ezinkulu zifakelwa imigoqo kumbe zihlale zibhekwe ngelihlo lokhozi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abasakhulayo abaningi bathi sebesesaba ukuveza ukubana basekela aphi amabandla ezombusazwe elizweni kumbe ukuya emihlanganweni yamabandla abo. Besithi lokhu kufaka impilo zabo engozini kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya. UTobias Mdzingwa usipha lolu daba.
Untanga bathi sebenanzelele ukwanda kwalabo abakumabandla aphikisayo abathunjwayo bechaywe kakubi njalo abanye bebulawa njengomasaya. Omunye walabo abathi kungcono ukuhlala bengaziwa ukuba basekela ibandla liphi nguphephelaphi Maseko ohlala emzilikazi kobulawayo.
Hayi, mina ngikhululeke kakhulu ukukhuluma ngokuthi ngisupporta iPeople's Health Party nxa ngikhuluma labangani bami. Ayikhona in public spaces ukuthi ngiyahlangana ngikhuluma iloba ngubani sengimtshela ukuthi hayi mina ngisupporta le hayi ngikhona pho ngiyesaba.
Omunye njalo osakhulayo ohlala eLower Gwelo unkosikazi Sipho Mlotshwa ongumsekeli we-Citizens Coalition for Change usole abebandla leZANU-PF esithi yiwo abathumba kanye lokuhlukuluza amalunga e-CCC.
Ilizwe lonke liyakwazi ukuba abezanu yibo abaqala umsindo ngoba bethemba ukuthi amapholisa kanye lemithetho yendaba iyabasekela. La kubona ngaphuthi umuntu ophambaniselweyo nguye obotshwayo kodwa olecala etshiwa ezihambeni. Sifuna utshintsho lapha elizweni okokuncindezelwa ngababusayo khathesi hhayi sokwanele.
Kodwa unobhala wabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Admaya Masikati uthi ibandla lakhe letheswa amacala elingawaziyo.
Mina ngombono wami ezinye izinto ziyabe zizinto ezabe zikhulunywa nje kodwa kungela evidence yokuthi mhlawumbe kukhona okunjalo okwenzakalayo. But nxa kukhona mhlawumbe abantu bengahlala phansi babonisane kube lendlela ezingayenziwa ngayo ukuthi indawo ezinjalo zilungisiswe.
Baningi abasekeli bebandla le-CCC abathunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo batholakala betshayiwe balimala kakubi abagoqela yena uThapfumane Masaya othunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF. Kumaviki amathathu edluleyo ummeli wabasakhulayo edale lephalamende owebandla linye umnumzana Thakutswa Ngatsiwore laye uthunjwe watshaywa kabuhlungu ngabantu ababehlome ngemibhobho yohlobo lwe-AK-47 abacatshangelwa ukuba ngabachuphi bakahulumende ama-CIO bebambene labasekeli bezanu PF. Unkosikazi lethu Buhle Ndlovu, isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC, uthi ukubulawa lokuthunjwa mahlayana kwabantu kwenza ukuthi abasakhulayo bengafuni ukuphatheka kwezombusazwe.
If you see someone ehlezi eceleni kwakho ethi uyayenza something, is saying something standing up for ever themselves or others or the right thing, then the next thing you see that person esezithola ele dilemma. It's not wonke umuntu ongaba lesibindi to like do the same thing.
Ocumula indaba zabatsha umqoqi Ncube osakhulayo ohlala kobulawayo njalo ekhokhela intsha yensonto angathandanga ukuthi ivezwe ngegama uthi okwenzakalayo elizweni kwephula ilungelo labasakhulayo lokuphatheka kwezombusazwe.
Sinenzelela ukuthi abatsha bayahlukuluzeka kakhulu njalo amalungelo abo okukhokhela amalungelo abo okuphatheka kwezombusazwe ayaphambaniseka njalo ekuphambaniseni kwabo. Sinanzelela ukuthi abasahlaliseki ngoba abantu bayabe sesaba.
Umqoqi wengeze wathi uhulumende ulomlandu wokunakekela ilungelo lokungena kwezombusazwe kwabontanga.
Amanyathelo lawa angathathwa ngcono ngamapholisa kanye lema-court inkantolo zethu. Kube le mithetho sibili egxilileyo ebambekayo ukubana kungatholakala umuntu ebotshiwe kumbe ethethwe kumbe ethwane ethunjiwe uyajeziswa umuntu wenza leso sihluku.
Loba ilizwe likhangelane lokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo esigodlweni eHarare kobulawayo lakwezinye indawo, ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yokungathembeki kwenkundla yezombusazwe kungabangela ukuthi babe balutshwane ontanga abazavota kulolu khetho. Indaba zokuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezepolitiki besekela amabandla aphikisayo sezibhahile eZimbabwe kungenani lokuthi abakhokheli bamabandla ezombusazwe batshona bechumayela ivangeli lokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo kubana sizwe imibono yabo ngokusabalala komkhuhlane wesifudo esekholera elizweni jikelele. Lapho kulabantu abazinkulungwane ezidlula ezithoba minembili 8,000 asebebanjwe yiwo. Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umahluli owe-High Court udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho abebandla ele-CCCC abathi umnumzana Sengiso Jabangu abamazi. Zisele zikhuza umhlola izakhamizi ze-West Nicholson eMathebeleland South ngolwesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye yezelwe 18 months ingavula. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.